Okuqala engakutsho kuZulu wesizwe seZimbabwe ukuthi asambeni mhla ka 16 siyovota kureferendum. Sivota sithi no, sithi hathi, siyala isisekelo esivela kumabandla ezombangazwe. Ifuna isisekelo esivela kuZulu. Kuqakathekeleleni ukuthi sivote sithi no, kuqakathekile kakhulu ukuthi okokuqala asimelanga sithiwe siyovotela into esingayibonanga, ngoba nje ngikhuluma isisekelo asikho ebantwini, abantu abasazi, baphonga ukuthi abayethi yes, besithi yes into abangayaziyo. So asikwaleni khonoko, ngoba kuyaphazamisa isizwe sethu, asoze siphumelele, sivume into esingayibonanga. So asihambeni ngobuningi bethu siyethi no, kuye isisekelo esitsha esivela kwi-Independent Commission ezasitshengisa isisekelo sombuso.
Bajila, lina njengenhlanganiso, kungani lisithi uZulu kumele amukele lesi sisekelo?
Izizathu zokuthi kungani kufuze basamukele yikuthi uma benanzelela ukuthi sebeleminyaka engamachumi amabili lantathu bephakathi bokudubeka obukade kudalwa yisisekelo sombuso esabhalwa eLancaster House, esenza ukuthi amandla wonke abe semuntwini oyedwa. Nxa sokulisisekelo esinjengalesi esithi sona ukuze abantu bebe besebenzise amandla, kumele kube lokuxoxisana phakathi kukamongameli, iphalamende ledale labaphathi intambo, abantu abahambe bevota basamukele. Omama baleminyaka engamachumi amathathu lantathu bencindezelwe yisisekelo sombuso bekade sikhona. Lesi esikhona namhlanje siyabakhulula omama ukuthi labo sebesanelisa ukuba indlalifa, ukuthi labo sebelamathuba amaningi ukuthi bamelele izinto zabomama lapho kulobuthungameli khona. Njalo futhi lesi sisekelo siyababeka omama njengabantu abaqhakathekileyo abangasakhangelwanga ukuthi bageziswe ngesigqibo sokufa. Ungakhangela labantu abagogekileyo, ukhangele ontanga, ukhangele laba ababengekho abalwela inkululeko yelizwe, bonke baloluhlu lwamalungelo abo abaluphiwayo yisisekelo sombuso lesi. Kungaleso sizathu thina sisithi abantu kabasamukele bavote ukuthi lesi sisekelo sombuso sesikhona sibe yisisekelo selizwe. Singayekela ukuvota lokhu ukuza sibisele muva njengelizwe, sihlale sisalela entweni zonke, ikakhulu ekuthini amazwe amaningi athi umuntu kuzabuse kufuze ahlale esihlalweni okweminyaka ethize, angasayi kuphinde avunyelwe ngaso futhi. Lesi sisekelo singasiyala sithi hathi asisifuni, kutho ukuthi okhona kathesi ukuthi abuse kumbe ozabusa ngemva kokhetho oluzayo uzabusa ingunaphakade layaqale yakhe iminyaka eminingi njengeyawo naloyo ekade ikhona. Ngaleso sizathu sincufela abantu ukuthi basamukele isisekelo sombuso lesi esizavotelwa ngomgqibelo.
Zairo, uyabalisa lapho ubhajila izinto ezinhle ngesisekelo lesi. Yibuhle elingabuboniyo yini lani njengenhlanganiso?
Engakutsho ukuthi umnumzana bhajila kakhuluma iqiniso uthi amandla ebesemuntwini oyedwa. Ungakhangela-ke isisekelo esingathi ngama-executive powers ebasilobileyo nalesi, ama-executive powers lokho ekhona esemuntwini oyedwa. Ngathi isisekelo abasilobileyo yi-Lancaster House Constitution, akula lutho olukhanyayo olutshintshileyo. Ngoba ngingakunika njengemzekeliso ukuthi umongameli welizwe ulokhu elawo amandla wona lana okukhetha amaminista ebaxotsha nsantando, u-attorney general khetha ebaqotha santando, amajaji ewakhetha ebaqotha santando. Ube sukhangela njalo-ke ukuthi isizwe sethu siyisizwe esincane, sile phalamende esinkulu esingayithi nga-350, sihlanganise izindlu zezimbili esingathi yi-senate, li-national assembly, siyinkulu. Ngapha uhulumende wangkhona uyabe sithi kakula mali, into sangkhona njalo isisekelo sangkhona ungasikhangela imemvumo siyavulela futhi ukuthi iparlamente ibisitshintsha njengesikubone kusenzakala izulu usekelo selangesa. Yikho-ke sisithi hatshi okumumethwe isisekelo losizo kubi, akulungelanga isizwe seZimbabwe, akulalutho olutshintshileyo. amakhanda ezombangazi bafuna ukuya kukhido ikho sebeqambela abantu amanga ngoba bathethe iminyaka engu-4 kusuka ngo-2009 kuze kube kathesi bebhala amanga basuke lapho bayakhulumelana isisekelo azikhulunyelana zinkokheli nxa imboni ivele kubantu ebantwini kayibe yimboni yabantu i-devolution iyakhulunywa ngabantu ayikho nje kuphonke ukuba lokuthiwa yi-provincial council akula mandla lutho akula bhajethi akulani so konke konoko sithi ngamanga aluhlaza tshoko kuphonke upha kwamabala nje
kuyigqibe mnumzana bhajila
akusilo qiniso ukuthi umongameli uzabe lamandla wokufaka lokukhipha abehluleli enguye yedwa kulamandla aphiwe i-standing rules and orders committee ye-parliament kulamandla aphiwe i-judicial services commission eyiyo ezabe ikhangele mayelana ngokusebenza langokususwa emsebenzini kwamajaji yikho kayisikho qiniso lokho